Abesigodlo sommeli wePalestine eZimbabwe bathethele lithuba ukusola impi ekhona phakathi kweqembu leHamas leIsrael besithi abantu belizwe labo yibo abahlaselwayo okuvezwa linani lasebefele ekuhlaselweni ngeleIsrael. Baphinde basola eleMelika labangane balo ngokutholisa eleIsrael usizo lwezikhali ezezinga laphezulu ngenjongo yokufuna ukutshabalalisa isizwe sasePalestine. UDr. Tamra Almasiri, umeli wePalestine eZimbabwe, uthe okufunwa yilizwe lakhe yinkululeko uqobo lokubuyiselwa umhlabathi wabo owathunjwa ngabe-Israel.
The Palestinian people will continue to defend our rights in the holy land of Palestine.
Abantu basePalestine bazoqhubeka bevikela amalungelo ethu kanye lelizwe lethu elingcwele, njalo nxa bekhangelele ukuthi sizovuma ukwehlulwa bayaziyenga.
Umeli we-Egypt eZimbabwe, unkosikazi Salwa Moafi, laye usole kakhulu limpi ekhona phakathi kwe-Israel leqembu eleHamas, esithi okwenzakala kuzizalwane zePalestine yisihluku esikhulu.
We should always be in support and in the back of the Palestinian people because they have the right to defend themselves.
Kumele sisekele abantu basePalestine ngoba belelungelo lokuzivikela. Lokhu kuziqondiso ze-UN, ngakho asikusebenziseni simise umbhuqazo oyenzakala eGaza.
Kodwa umeli wakwele Israel emazweni amathathu angezansi ye-Afrika agoqela iZimbabwe, unkosikazi Ofra Fari, uthi ukubuthana abantu besethula imbiko yokuqinisa elePalestine akusizi lutho, esithi ngoba indlela kuphela yokuthi abeHamas bame ukulwisana lelizwe lakhe.
Why they are not just saying enough is enough and extraditing the Hamas terrorists, giving up all the weapons that they have, and that can be the end of the conflict, no problem.
Kungani bengatsho ukuthi sekwanele bakhuthaze abeHamas ukuthi babeke phansi izikhali, ngoba yikho okungaqeda lokhu kuxabana.
Kuthi abesigodlo seMelika eZimbabwe bathi bazoqhubeka besekela ele-Israel. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli sehofisi yommeli weMelika eZimbabwe, umnumzana Lawrence Socha.
Hamas terrorists do not represent Palestinians or their legitimate aspirations for self-determination and equal measures of dignity, freedom, security, and justice.
Abe Hamas abasibantu abamela abePalestine loba ukulondolozwa kwabantu.
Umnumzana Thabani Dube, olandela ukholo lwesi-Islam, uvumelana lalokho okuchiwo ngummeli wePalestine eZimbabwe.
Umuntu ozivikelayo ukuthathelwa iheritage yakhe kalacala, kodwa umuntu lo othatha iheritage yabanye nguye olecala. So sithi sikhuthaza ukuthi abantu bebambane bemise lokhu okwenza i-Israel. Njalo sithi thina ebantwini abePalestine, uNkulunkulu ulani, and izafika isikhathi lelanga lokuthi kuzaphela lokhu, akusuze kuphindakale futhi kwenzakale ngoba.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Thabani Mlilo, obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi enhlanganisweni yabalobi besifazane eye Women Writers Support Network.
Besilapha program leya namuhla in solidarity le embassy ye Palestine, simisana labo ukuthi sibanike umlayezo ukuthi silabo kulokhu abahlangana nabo khathesi. So sithi kubantu be Palestine abaqine kulokhu abakwenzayo khathesi, silabo, simi labo, and sile hope yokuthi konke kuzaba kahle.
Abekade besemkhosini walamhlanje ehofisini yommeli wePalestine eZimbabwe labenhlanganiso ezisebenzisana layo, bonke bebesola kakubi ukuba mbaxambili kwamazwe angentshonalanga, besithi kunje abekela eleZimbabwe izijeziso zomnotho belethesa umlando wokwephula ilungelo loluntu. Kodwa yesima lale-Israel lona eliqhubeka libulala abantu makhaza, ikakhulu omama labantwana basePalestine, okuyikwephula ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.